Umbiko wethulwe ngabogatsha lwezemfundo ezansi eMandebeleni uveza ukuthi ukuzithwala kwabafundi, ukwendiswa bebancane, ukuzelakala kwemali lokunye ngokunye osekudale ukuthi abafundi befulathele isikolo. Abafundi abangama-53 ngakade bezithwele, kuthi abalitshumi ngabashiya isikolo besiya kwenda. UNkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi lanxa umthetho uvuma ukuthi abafundi abazithweleyo baqhubeke ngezemfundo, iningi kaliphindi liye esikolo ngemva kokukhulelwa.
Amankazana ikakhulu ayabe esezithwele, uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo. Angibakuboni ngamehlo lokhu, sakuzwa nje ukuthi kuyenzakala, but angikamboni umntwana oya esikolo ezithwele.
Uqhubeke ethi ingxenye yabafundi laba asebejike esikolo ngabafana asebekhulelwe izidakamizwa.
Abafana bame kube besiya eGoli kumbe besiya esitoketeni, kwesinye isikhathi bezihlalele nje. Abaningi ongontanga khonokho kuncane sekusiba bhizi ngelokujwayela okuthiwa yinjengo. Isikhathi esiningi bayabona isikolo sesibabambelela ngoba babefuna ukwenza ama-piece job ukuze benelise ukuthenga amatshala lawa.
Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abesifazane lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uNkosikazi Sethekele Cabangu uthi ziningi iswelo zabafundi bemaphandleni.
Abanye babo bagcina bezithwele, abanye bayabaleka baye emazweni, abanye babaleke bayogcina sebezihlalisa nabotsheketsha ngoba abanye basuke bebalekela isimo sasekhaya ngoba bayahlupheka. Abanye babo bahliyekisa isikolo indaba zokuthi abanazo izinto ezifaneleyo zokufunda, abanye basela iy'ncwadi zokufunda, abanye basela ama-yunifomu. Ziningi iy'nswelo zabo, abanye abakwanisi nokubhadala i-school fees.
Njengenhlanganiso uthi kukhona abakwenzayo ukuze laba bafundi babuyele esikolo.
Sike saba le program yokuthi sifinyelele bonke labantwana laba abangamankazana abangasayiyo esikolweni. Abanye babo babekulangazelela ukubuyela esikolo, kodwa abanye bababona ukuthi vele umuntu wangkhona sezibone ngathi impilo yakhe seyiphelele kwendeni kuphela.
Umbiko ogatsha lwezemfundo uveze njalo ukuthi abafundi abafika phose ama-67 bashiye isikolo ngenxa yodubo lwemali. UNkosikazi Guguletu Mkandla, umqondisi wenhlanganiso enakekela abantwana eLesego Memorial Trust, uthi bayancedisa abafundi abaswelayo.
Sibabhadalele ama-school fees, abanye abangabe bedinga stationery nama-uniform esikolo siyabancedisa khonapho ngokubapha, kwenzela ukuthi kungatholakali isiza khonekhaya ukuthi umntwana akahambanga esikolo. Bekukhulumisana labadala ukubakhuthaza nje lokubakhumbuza ngamalungelo abantwana, ukuthi onke umntwana ulelungelo lokuba sesikolo, njalo abantwana kumelanga bahlukunyezwe kumbe behanjiswe emendweni.
Bomaviki asanda kudlula, abafundi besabelweni seMandebeleni bagale njalo ngemango emide abayihambayo lapho besiya esikolo, besithi kuyadinga ukuthi kwakhiwe ezinye izikolo ukuze abafundi baqhube izifundo zabo beseduzane lamakhaya abo. Nimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.